kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-state wonke ahlukeneyo. Sebake baya e-New Jersey, e-New York, kubo-North Carolina, e-Dallas, amadolobheni amaningi sibili lokhu besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lama-state, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Niyabomama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi, kuhlangene silimuli. Hayi, asikho ukuthi kumbe ngabesilisa kumbe abesifazane kumbe abesilisa bodwa. Hathi kodwa zimuli ngoba kuma breakaway sessions okuhanjwe khona lamhlanje kube lenkonzo ekuseni, kwaba lentshumayelo labafundisi abehlukeneyo. Kodwa ke after that kwasukusiba ke lama breakaway sessions, abasakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo ama couples babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade bele session yawo. Kuhlangene konke, omama labo baba labantwana.